Ya kade sihlangene lo mnumzana uBithi ngehola elidluleyo kade sikhuluma ngokunye kade sikukhuluma kodwa sike sathinta udaba lemali imali ye-referendum kodwa into esivumelane ngayo ukuthi khona kuzamela sincedise ngendlela ezijeneyo sisebenza lama officials ethu Minister of Finance labe Minister of Mines ukuthi badingeke kakhulu ngendlela ezijulileyo ukuze kutholakale imali engancedisa ngohlelo lwe-referendum kodwa ukuthi ubuye wazocela kumbe ukuthi mina ngiceliwe akuzange kwaba njalo ngokuthi imali ivela kuye uBithi kayivele ku-Minister of Mines thinokwethu njengamanye ama-ministries siyahambisa konke okungabe kuye kumele kuye ku-treasury ku-treasury and bona yibo abancedisa ngendlela abazaziyo njalo langembono yabo yokuthi nayiphi uhlelo lukahulumende okumele luncediswe
asithi thina engathi yena umphathintambo wezemali imali idingwe kugatsha lwakho olwe-mining ingatholakala yini njengoba sibona ukuthi amalanga sesondele ukubana i-referendum yenziwe
uyabona mfowethu imali kayiveli ku-Minister of Mines yodwa imali ivela kuwo konke imisebenzi eyenziwayo ezweni lezimbabwe ibuya ngomthelo ibuya ngokuthiyeneyo okuningi nxa imali isilele njengoba the singathi isilele kulilungelo likaminista onguye ogcina izimali onguye ophethe imoro ukuthi akhulume lenhlanga esezijeneyo njengoba ngisitsho ukuthi sike sahlangana emini sikhangele ukuthi ena singancedisana njani not ukuthi ade kuzocela kumbe lami ukuthi ngizocelwa ade sikhuluma ngendlela ezijulileyo ezingancedisa ngokuthola imali leyo efunakalayo sikhulume ngokuningi engake ngikhulume efonini kodwa into eqatheleyo ukuthi uhulumende ujikelele wonke jikelele ulomlando wokuthi enazame ukuncedisa i-ministry ye-finance ukuze kutholakale imali leyo efunakalayo.